sihambile safika esikolo sengwenya eJohn Talak sisebenze labaphathi besikolo ukuthi sisizane ngesimo abakiso sona. Into esiyenzileyo sihambise ama snapsack packs ukuthi bekwanise ukuthi nxa kungena izimoto bafefeze, kumbe nxa kungena abantu bafefeze kubulale leli gciwane le COVID-19. Njalo sibanike i-all purpose cleaner ezingu 10 by 5 liters apho on daily basis bebe cleaner kudisinfectwa ama classrooms yakonke lapho abantu abahamba khona, ama dormitories abakhona, ngoba kutsho ukuthi limit eyokusebenzisa ukubulala leli gciwane nxa abantu bekoroba beclean ama rooms abo iyabe sifunakala siba mningi ngelanga langenanga, yikho sibanikile. Njalo sibanike lama sepa lama toothpaste. Njalo sananzelela ukuthi abantwana bangamantombazana bangadinga impahla zabo singathi ngama sanitary pads, sibanika ngo 96. Sabanika njalo lamabhakethi okuthi bekwanise ukugeza behlukanisene lokugeza izandla. Njalo silosizo lokuthi abafundisi bakwanise ukukhulumisana labantwana abaaffected, befonele khonapha kuma-teacher lasesikolo be-office psychosocial support, ngoba siyakwazi nxa sokuthiwana selivalelwe esikolo lonke litholakale lile COVID, abantu valo ingqondo yabe sididene, kuyabe kudingakala i-counseling. Njalo siyabonga ukuthi amatishala lokhu ekhonaphana enika i-support, njalo kulabempilakahle abakhona abakhangele lesi sikolo. Sivaliwe, akuvunyelwa ukuthi ungene loba kumbe abantu baphume phandle. Thina i-donation yethu siyenzeleke egedini khonapho phandle, sibanikeza sihamba labafundisi.
Siyabona ukuthi inani labantu abathelelana i-COVID-19 lalo liyaqansa kulesi sigaba se-Martin North. Anjani ama quarantine centers khona ngapho, njalo liwaphathisa ngani?
Nxa sikhangela iMathebelele North besisizana thina le quarantine center esenyathi, sibanikeza imatras, sabanikeza imithi yokuthi bekwanise ukuklina indawo itshona ihlanzekile ibulala lamagciwane. Njalo sabanikeza amasepa lakho konke okungadingakala ukuthi kusetshenziswe ngabantu ababe bekhonapho ebubi. Sabanika lamabuckets, njalo satshiya lalokho okusetshenziswa ngomama ama-sanitary pads ukwenzela ukuthi laba ababuyayo bekwanise ukuwathola. Siyakwazi ukuthi abantu ababedlule ePlumtree kumbe Bite Bridge be-Andimathebelele North abaningi babaletha lapha ebubi eNyathi Center kuqala babesiywa lasemabhikhwa esikolo, kodwa abaningi sebelethwa-ke ngapha. Kanjalo lapha eLupane isibhedlela seSt Luke's laso besilungisa sibanikeza abangabe kudinga. Siyananzelela ukuthi udubo solusiba khona kathesi ukuthi sesiba labantu abaningi abavele eGoli ababebuya ngapha besize eLupane kumbe besiya eNkayi kumbe besiya eTsholotsho, ababuya bedlula ngendlela kumbe ngendawo ezingekho emthethweni. Njalo sesisizwa ama-report ukuthi baningi ababuya lama-certificates angaveli kudokotela, umuntu engahlolwanga ukuthi lamabhasi amanye abuyayo asesithona hayi siyakwanisa ukulinika ama-certificate. Sibona lokhu kuzaba ludubo, njalo kuzaqhelisa inani labantu aba-affectwe yi-COVID.